okwamanje sikhuthaza uZulu kuma Twitter Spaces ukuba abachaye imali ezancedisa izigaba zebhinga ezilokhetho lwe-by-election ngo-3 December. Izigaba zebhinga ezilokhetho ngu-Ward 6, Ward 8, Ward 10, Ward 15, Ward 20, lo-Ward 23. Sikhulumisana njalo sixoxa nabaphathi bephalamende bebandla le-CCC ukuba babe ngama-guest speakers kuma-Twitter Spaces ukwenzela ukuthi abalandeli baze bazochaya imali, njalo sixoxisana labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla le-CCC sibanxusa ukuba labo babe ngama-guest speakers sisebenzelana ndawonye ukusiza ibhinga kuma-by-elections ngokwemali efunakalayo kubancedisa ngama-campaign materials.
Liqhuba kuhle yini umsebenzi? Sabona ukuthi lapho elalisebenza khona eMathabeleland South waphetha kulodlakela. Abantu babuya ngobuningi babo kumba abasalithembi ukhetho yini?
Abantu bayabuya ngobuningi babo, bayaphathisa kakhulu. Sithemba ukuthi kuzanika idlabuzane kulaba abakhankasela ibandla le-CCC ebhinga kuma-by-elections. Izinhlelo zonke ebesizenza ezokuchaya imali sincedisa abebhinga CCC, ibandla le-CCC, ziyaphumelela kakhulu ukuze sibancede ngama-campaign materials afunakalayo.
Lisuka lapha liya ngaphi? Njalo owena umkhankaso ngokudinga imali kuphela kumbe kukhona okunye elikwenzayo ukuthuthukisa umthwakazi?
Lo lukhetho olwebhinga olwama-by-elections ilukhetho lokugcina lwalo mnyaka. Kusuka lapho siyabe sesikhangelele ukhetho olukhulu olwama-elections ka-2023. Sizabe sesisebenza ngokuncedisana lebandla le-CCC lapha esizabe sifunakala ukuthi sincedise khona. Okwalo mnyaka yikho kade sisebenza khona. Kukhona okuningi esibancedisa ngakho, kodwa ikakhulukazi besincedisa ngokusiza kuma-by-elections ezigabeni zeMathabeleland South leMathabeleland North. Zonke inhlelo zethu zokudinga imali kubhinga beziphumelela, njalo labantu bebebuya abazange bakhathale ngokubuyela emuva langokuthi bangabi lethemba nohlelo lokukhethwa. Abantu bayeza ngobuningi babo balethemba kakhulu kubandla le-CCC.